Hayi bill ibona ngathi asozanceda ukuthi iIsrael iUkraine la bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho leni Ukraine ngoba bebesengela izikhali for now but ngathi asebencediwe
siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama Republicans ungathini wena lo
hayi into yakhona ngoba sesihamba ekhethweni kwa 2024 year presidential election siyakwazi ukuthi ihistory ka Zelensky lo Trump ibingalunganga and ukuthi iRussia inqotshwe iUkraine is a big win for uMnumzana Biden. So it's very, very crucial. So I'm a Republican. I don't think in the House are going to pass this vote, but the Senate is passing.
Yeah, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine. Ubona ungani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqube awe Russia?
Yeah, vele yikho kade sesikubona in the past 3-4 months ukuthi iUkraine ibisitshaya insimbi basebethatha over back abo Crimea le Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster and bachintsha ugeneral wabo. So ngiyabona ukuthi kuyaba sekuleyo refreshing ideas ukuthi banqobe njani.
Ye, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama missiles lamanye ama bomba bekusekuthiwa asesilela ubona njani wena udaba lo
okwakhethe with all these armaments ngizwe uminister we Germany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake iproduction 24 hours babancwedi and lapho sokubuyi khona imali I think we have enough resources ezokuqedisa impi.